Hayi anginguswanga anginguswanga kanti anginguswanga sibili kodwa nami ngike ezwa ngomunye nje ku grab fine entele ukuthi uthiwa but otherwise officially hayi kanginguswanga
manje pho lina liubona njani lo mhlangano njengoba lina lani la yenzo wenu ukuthi abanye baxotshiwe kodwa yibo asebesithi bayenza umhlangano
akela kuyenzakala kholokho angithi ngesikhathi laphana uMangoma esuspendiwe bakhala ukuthi ndaba uMangoma esenza imihlangano labo sebesenza okufana naye so kuthi ukuthi indlela labo abahamba ngayo
sokuyahamba njani kathesi njengoba sokusikhanya ungani sokuzaba lama MDC amabili njalo
ngakuyikho khona kuChris kungenziwa njani kuthi ukuthi yikho sokuyikho
ibulawa yonke iprovinsi kabahambelani lokwenzakeleyo belokhu besekela umnumzana Tsvangirai lizahamba njani phambili nxa sikhangela ukuthi iMDC ibilosekelo kakhulu kobulawayo
abantu abathile bengehlangana benza i-press conference akutsho ukuthi ibulawayo yonke isupporta khonoko njalo kuhamba usiya kutsho khonoko akutsho ukuthi yikho okuyikho for everybody bakhona kobulawayo abasupporta esikwenzileyo bayasitshayela amafoni bayasicongratulata ukuthi yeyi this is lo le into le iphuze kakhulu si long overdue but kasiyi emaphepheni kuyakhuluma khonoko so khonoko abakwenzilayo mina ngikukhangele sibili ukuthi into yokuphanika ukuthi bebenga expect ukuthi sizakwenza into esiyenzileyo so bayaphanika that's why sebebiza le national council namhlanje bebele stand committee kusasa executive national council ukuthi ukuthi into eyenzakeleyo into enkulu but engikutsho ukuthi ibhulawayo or iHarare or whatever uma-organize abantu abanye phela bayesaba bathule but besesaba but bengasibo aba bonabo ababethi bahlezi nabo khona izolo besenza i-press conference yibo abanye ababuyileyo bazasitshela ukuthi yikho lokho okwenzakeleyo but we don't agree with it.